Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 13 Ncwabakazi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law.
Abamabandla ezombusazo aphikisayo baqwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu okuyikho okungaphathisa ukususa umbuso kamongameli Mgabe hathi ukutshengisela.
Ala wethi Joshua Nkomo engakafi uthi yena yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le, thina bangapha singawungeneli. Ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare.
Iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni litshengisela kusasa mhlaka 31 Ncwabakazi njengokukhankasa okwenziwa ngabamabandla omanyano weNERA. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amabandla aphikisayo awezombusazwe asexwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephu-hlephu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Lesi sixwayiso sivele kumkhokeli wenhlanganiso yabontanga eye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, uMnumzana Themba Mliswa, ofuna ukuncintisa ezimele kukhetho lwama-by-elections eNorton olukhangelelwe ukuba khona mhlaka 22 Mfumfu. Lanxa evumelana lokuba ibe khona inguquko kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni, uMliswa uthi usola indlela esetshenziswa ngamabandla aphikisayo omanyano we-National Electoral Reform Agenda, NERA, eyokutshengisela. Ngasikhathi sinye wasola amapholisa ngendlela ahlukumeza ngayo uZulu lapho etshengisela ngokuthula. Umfundisi Reverend Clement Tafumane Izenda, okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe eMashingo, uthi uZulu usetshengisela ilizwe lonke ngoba engaselayo enye indlela yokuveza insolo yakhe kuhulumende.
Uhulumende kufuzeke alalele ukuthi abantu bathini ngalesi sikhathi. Maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni, akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu. Into esifunayo njengabazalwane beZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, ukuthi kungaze kwaba le selective application of the law, kube le justice.
UMnumzana Sambulele Chabangu uthi lanxa kumqotho okuthiwa umliswa kodwa angakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokufinyelela indingeko. Kungakho ukutshengisela kungenye indlela zokuyilwa impi njalo kwakusetshenziswa langesikhathi sempi yenkululeko eyaletha uzibuse.
Ngibona kululungelo ngoba ungaze ukhangele i-constitution yelizwe ithi umuntu wonke ulelungelo, ngabe ngelokukhuluma, ngangelokugqoka, loba ukuhamba i-freedom of movement silayo, but kho lokhu abasebenza kuyini.
Abanye njalo ngabathi kumele abamabandla aphikisayo la baqine ngokukhuthaza uZulu ngokuqakatheka kokuyabhalisa ilungelo lokuvota lemfundiso egcweleyo yokuphatheka kukhetho njengalokho kwenziwa ngabalandeli bezanu-PF. Kudingeka njalo ukuthi umuntu wonke aphatheke ekutshengiseleni lokhu sikhathi sinye ilizwe lonke abantu befola belubhekise e-State House, hatshi lokho kwenziwa ngamahlekana nje abantu. Izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lazo zibheke ngelihlo lokhozi umumo oselizweni. Lazo zizama ukusekela ngokutshengisela ezikodlweni zabameli belizwe emazweni ezikizo, kodwa zona zikhala ngokuthi kazilalungelo lokuvota. Ngakho kumgqoka ukuthi abaselizweni batshengisele kodwa baphinde bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje iningi labantu bakobulawayo lithi kaliboni lingena ezitaladeni ekutshengiseleni kwakusasa okukhankaselwa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo aphansi komanyano wenera besithi akulethi lutho njalo abantu bagcina bebhulwa kabuhlungu ngamapholisa. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo.
Kusasa uZulu kakaqondisisi kobulawayo ukuba uzaphatheka na ekutshengiseleni kwakusasa okokungayi emsebenzini abantu bekhonona ngesimo esiselizweni sokonakala komnotho lombusazwe. Iningi labantu elixoxe leStudio 7 lithi aliboni ubulawayo evalwa ngoba wavele wavalwa kudala ngo-1980 bona bakhangelele ukuba avulwe njalo lamafekithali avalwayo avulwe ukuze bathole imisebenzi. Abamavinkili kunye labezimota ezithwala abantu bona bathi kusasa bazasebenza njengenhlala yenza ngoba abakubona kusenzakala eHarare labakubona kusenzakala eMakhokhoba abafuni kuphinde njalo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Moyo ukhuthaza abantu ukuthi bangaphatheki ekutshengiseleni kwakusasa.
Umdala wethu Joshua Nkomo engakazi uthi yena yena umsindo oza olandelayo uzaqala khona le eHarare ubuye uphelele khona le, thina bangapha singawungeneli. Ngokunjalo siyafisa ukuhlonipha amazwi kamdala wethu kakhulu sikhangele khona lokhu iziphithiphithi ezenzakala eHarare. Sithi isikhathi sokuthi abakumthwakazi bananzelele ukuthi bangobani balwele inkululeko yabo, hhayi kube bephethe bejoyine abantu bempumalanga abangabancedi ngalothi kodwa bayiwo basikhozela uhlupho lwesiphakathi kwalo njengomthwakazi namhlanje.
Umoyo uthi ukutshengisela kwakusasa akulethi nzuzo kuZulu, ngakho abantu abaphatheke kulokho okubasizayo hathi ukukhulisa amagama abantu abathize.
Sithi i-shutdown Zimbabwe leyophunya ngayo kusasa kayisuze ilethe ingqubekela phambili le nkululeko yabantu bakamthwakazi. Thina njengeMthwakazi Republic Party sikuma ngokuthi bona besithi shutdown Zimbabwe, thina sithi open up Mthwakazi. Eyavalwa ngo-1980 abantu beZimbabwe besithumela igugurawundi bebulala abantu bakithi. Ngokunjalo siyakhuthaza abantu bakithi bengangeni kulowu lesimemezelo esibizwa ngokuthi yi-shut Zimbabwe campaign.
Umkhokheli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi yebo abantu bayiphiwe imvumo yokutshengisela kodwa ngabe abantu baqakathekisa ukusebenza kwesisekelo sombuso esitsha esilakho ukuqondisa okuningi okonakalayo elizweni.
Constitution ayizange iqalise ukusebenza. Constitution entsha yenziwa ngabantu eka-2013 ilokhu ingasebenzi lanamuhla. Yikho ezinye izinto okumele ukuthi singabe sithinika ngazo i-constitution okakhulu ngoba konke lama-reforms lesikhuluma ngawo aku-constitution. Into ze-human rights ziku-constitution. Uma siqinisa ukuthi i-constitution kayenziwe yonke zonke lezo zinto ziyabe sesiqonda. Judge eHarare uthe yena hhayi abantu balayo i-constitutional right yokuthi benze ama-demonstrations. Konke lokho kuku-constitution. Uma i-constitution singaqinisa ukuthi kayenziwe isebenze sabe sesinqobile.
Udabengwa usole njalo umanyano wenera oyiwo oqoqa lokhu kutshengisela ethi kaboni besenelisa ngoba bevele behluleke ukuletha inguquko kwezokhetho ngesikhathi bekuhulumende womanyano we-GNU.
Kambe iminyaka yonke leyo bekuhulumende betsheliwe ukuthi kabakulungisa into yama-elections babedlalelene.
Amapholisa ahlome kunye labazigqokele impahla zabo sebezulazula njengokhozi kobulawayo okukhombisa ukuba kusasa isimo siyabe sisibi loba nje iningi labantu lisithi ubulawayo kavalwa. Ukuhlukuluzwa kwabantu bebhaxabulwa ngamapholisa abanye bebotshwa kunakho ukumemethekisa ukuhlala abantu betshengisela kumbe besesaba ukutshengisela kobulawayo kulandela isiga seMakhokhoba leBurombo kunyanga ezimbili ezedluleyo okwagcina enye imuli ilahlekelwa yingane ngemva kokuphoselwa intuthu ehitshayo eyetiegas endlini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo. Abomkhankaso wethajamu kasesijikile bathi uhlelo lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke jikelele luzaqhubekela phambili kusasa, lanxa nje abasakhulayo bezanu-PF behamba bebhodabhoda besethusela uZulu besithi engalokothi atshengisele. bathi abantu kumele bahlale ezindlini zabo njengendlela yokusola ukwehluleka kukahulumende kamongameli Mgabe ukulungisisa umnotho welizwe lokuhlonipha ilungelo loluntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Charles Nyoni owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square.
Amalungiselelo ngehlelo lwakusasa sefike duze lokuphela okokuthi konke nje sokumele ukuthi kusasa ifike. Sikhangelele ukuthi abantwana beZimbabwe bazaphatheka ekulandeleni isicelo sethu sokuthi kusasa bengabuye emsebenzini yabo behlale ezindlini zabo.
Bakhanya beyilalela na inkuthazo yenu abantu beZimbabwe?
Kukhanya sibili abantwana beZimbabwe bayalalela ngoba namuhla eHarare batshone bekhuluma ngakho besaba ukuthi kumbe kungaba ne-violence kusasa. So ya bayakhuluma ngakho and batshengisa vele ukuthi kusasa kabangeke bangena e-town ngoba bathi kungcono ukuthi bezihlalele endlini kulokubuya befike betshaywe ngoba besaba ukuthi abasithi ezanu-P F azangena lawo emgwaqweni.
Bona basakhulayo bezanu PF bona bo sizwa kuthiwa ababhizi bayethusela abantu, kuyini okwaziyo ngalolu daba?
Ya sure, liqiniso lelo ukuthi abasakhulayo bezanu PF bafuna labo ukungena emgwaqweni ukuthi bayethusele abantu ngoba sebefuna ukuthi kube nokuhluphana kumbe ukuchayana phakathi kwabo lathi thina abantwana beZimbabwe. Njengoba bona bezithi kabaso bantwana beZimbabwe bangabantwana bezani. So lathi nje siyalungiselela ukuthi nxa befuna silwisane sizalwisana ngoba bona sebefuna ukuthi eZimbabwe kuthiwa kakusahlaliseki, kuthiwa kulo mzimbe, kodwa thina asifuni mzimbe. Thina into esiyifunayo nje ngeyokulandela umthetho, silandela i-constitution yethu ukuthi isipha imvumo eyokwenza konke lokhu esikwenzayo.
Lamhlanje lilanga lokunanza abantu abathunjwayo, ungathini sikhangela ukuba na uzamarala lamhlanje kazi ukuba nawanga?
Kuyadanisa sibili ukuthi namuhla siyekhumbula ilanga elawokuthunjwa kwabantu, kodwa lapha eZimbabwe sihlokhe silaba abantu abathunjwayo lingakatholwa. Uhulumende walapha eZimbabwe kalaluti kalandilakho vele kakhulumi ngokwakho. So into ebuhlungu kithi kakhulu nxa sithiwa namuhla kumele si-celebrate leli langa ngoba thina sabe sikhumbula ukuthi uItaiDamarala kathesi kakatholakali.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni oyinhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi sokutshengisela osekubhahile elizweni. Linhlanganiso eqede umhlangano wayo ngempela viki eJohannesburg kwele South Africa ithi ifuna iSADC ithathele uMongameli Mgabe amanyathelo ngokwehluleka ukuhlonipha amalungelo oluntu abhalwe kusisekelo sombuso. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ye-FIDH engumanyano wenhlanganiso zamalungelo oluntu emhlabeni jikelele yithi ikhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kwemithetho efana lowephosa olawula imbuthano yabantu osetshenziswa ngamapholisa ukucindezela amalungelo alabo abatshengiselayo eZimbabwe. Isola njalo kusetshenziswa mahlana kwamapholisa ekubopheni lekutshayeni abatshengiselayo, kusetshenziswa izamboko, intuthu ekhitshayo, le moda zokuthela abantu ngamanzi. Umsekelo wenhlanganiso ye-FIDH e-Afrika, unkosikazi Cherina Jerolon, uthi lo ngumkhuba urhulumente weZimbabwe okufuze awuqede du.
We're very concerned about this increasing repression.
Sikhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukunyezwa kwabantu. Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe yonke imithetho emupha ingqobe zokuvikela abalwela amalungelo oluntu labatshengiselayo, njalo abe leqiniso lokuthi labo abephula ilungelo lalaba bantu bayaboshwa.
I-FIDH ithi ukuhlukuluzwa lokubotshwa kwenkokheli zenhlanganiso yeTajamuka labanye abebetshengisela kusetshenziswa imithetho yoncindezelo kuzafuze kuphele duwe eZimbabwe. Yithi ifuna inkokheli zenhlanganiso yeSADC eziqhuba umhlangano eSwaziland Zimtshela mathupha umongameli Mgabe ukuthi ekele kwephula amalungelo oluntu esebenzisa amapholisa lenhloli zikahulumende. Inhlanganiso ixwayisa njalo iSADAG ngokuthi uhulumende kaMgabe ngasihloniphi isekelo sombuso njengoba iningi lezinto ezitshiwo isekelo sombuso zingalandelwa. Umgcini ihlalo inhlanganiso ezamalungelo oluntu eZimbabwe eZim Rights umnumzana Passmore Nyakureba uthi kucacile abakufuna inhlanganiso yeSADAG ikwenze.
The message that we are taking to SADAG is very simple.
Umlayezo esiwupha inhlanganiso yeSADAG ulula njalo ucacile. iSADAG kufanele imise ukusetshenziswa kwamapholisa eZimbabwe ekuhlukumezeni izizalwane zeZimbabwe ezitshengisela ngokuthula ekutshengiselweni okuvunyelwe ngumthethwandaba. Kufanele amapholisa ekele ukusebenzisa udlakela locuku.
Olwela amalungelo kwele South Africa unkosazana Lydia Shezi yena ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingalahli ithemba lokuthi izinto zizalunga ngelinye ilanga.
Mina ngikuzela nje ukuthi bangapheli imandla the youth especially ulutsha lisukumele imingenyawo babambane angeke bahlule umuntu oyi-1 bebaninga ngakho. It's a constitutional right ukuthi ustrike as long as ungalwi, as long as it's peaceful and ungalimazi umuntu.
FIDH yithi khangelele ukuthi amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo ehlolweni lokutshengisela okuqoqwe ukuthi kube khona ngolesihlanu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho isihlaziya imbiko yentsha yeZANU-PF eyethusela uZulu ngokuphatheka ekutshengiseleni kokungayi emsebenzini okukhangelelwe wenziwa kusasa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso singene esigabeni singakangena esigabeni silandelayo ukuthi kesikhangele esivela kwamanyamazwe. Inhlanganiso yelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch ithi ohulumende bamazwe angezansi kwezekwazi le-Africa babikwa sebeyekethise ekulandelweni kweziqondiso zokulondoloza ilungelo loluntu njengoba izehlakalo zokwephulwa kwelungelo loluntu seziqonga okwesabekayo. Ingozi yokuzamazama komhlaba okwenzakale ngolwesithathu olwedluleyo kwele Italy ibikwa idale umonakalo omkhulu okokuthi izabelo ezintathu abantu bonke badilizelwe izindlu. Ele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukusungulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes okukhangelelwe kwenziwa ngenyanga ezayo sekudale imibuzo eminingi kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Manguja eyokuthi izisebenzi zizathola ingxenye yeholo lazo ingeyohlobo lwama-bond notes. Ekuqaleni kwenyanga edluleyo uManguja wayethe uZulu kasoze abanjwe ngamandla ukuthi asebenzise lolu hlobo lwemali. Iningi lithi kaliyifuni imali le ngoba ingasoze isebenze phandle kwelizwe. Kodwa ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube utshele Studio 7 ukuthi uZulu kafuni imali ngoba engazwisisi ukuthi izasebenza njani, kodwa wengezela isithi uZulu uzagcina eyemukela.
Enza ukutshela khona udaba lwama-bond notes lukhiye lucacile kahle, kodwa kusuka kuluphoxe yikuthi abantu abale imbono etshiyeneyo kwesinye isikhathi engaqondanga basuke babe yibo abakhuluma phambili betshela uZulu into engaqondanga. Okokuqala okumele sikuvume yikuthi ukungena kwe-bond note akukhiphi i-multi-currency le ekhona. I-rand liyabe lokho elikhona, i-dollar liyabe likhona, i-yen, i-pound, i-euro liyabe lokho elikhona. So akutshintshi lutho. Okusuke kuwe kwatshintsha yikuthi kuyananzeleleka ukuthi i-US dollar lilula njalo abaphangi bemhlabeni bayagijima balithathe balikhiphe elizweni libusa lokungasela elokuthi libe liboda lisetshenziswa ngabantu. So yikho ukuletha kwe-bond note ukuzama ukuthi leli likhona ligcineke likhona elizweni.
UZulu ukhanya kafuna ukuthi lisungulwe lona lelo idola elithiwa yibond note. Ubona ungani kuzafana yini lalokhwana kwenzakala ngama bond coins ukuthi abantu baqala bengafuni kodwa begcine sebesebenzisa?
Mina kimi into efana nayo ngikhumbula ngolunye usuku ngigade umthoko ibond note icoin ifika omunye ubaba bamtshintsha ngebond note wala wathi sikhongwa akasifuni ufuna amarand. Lamhlanje ngingathatha i5 rand ngihambe laye kubani kumbe ngothengisa amatamatisi kumbe ngomothengisa ama-orange uyayala ekhethe ukuthatha i5 cents ye-bond note. Yikho kuza kwenzakala ngamabond sorry, 5 cents ye-bond ze-coin. Yikho kanye okuza kwenzakala ngama-bond note abantu sebebonile ukuthi umnyama lo abawesabayo awulampisi.
Manje kulabo abathi bona nxa befuna ukusuka elizweni bayethenga impahla akusoze na kubaphazamise njengoba imali yona le ingemukelwa kwamanye amazwe?
Hayi, ngicela ukubuza ukuthi osuka lapha esiya eSouth Africa ufika athenga ngamadola, angithi ufika atshintshe amadola athenge ngamarandi. Oya eBotswana ufika atshintshe amadola athenge ngamapula, athenge ngamadola. Abantu oya eMozambique ufika la atshintshe athenge ngemali yeMozambique. Abantu nje baya bekhuluma izinto abangazizwisisiyo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani amabond notes la azaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni?
Angithi kathe si amadola ayi cash kawakho. Abantu bezimali badala vele ukuthi bathatha imali bayifake ezikhwameni. Naso kulamabond notes alingana le dollar ayiwo abhodayo elizweni. Akusela dubo lwemali phela. Angithi uzakwanisa ukuhamba uyethatha ibond note yakho uhambe kothile uhambe okay uye kuthenga igrocery yakho akula nkinga yakho. Ngoba akutho ukubuya kwebond note ukuthi sokukhijiwe amapula asasebenzi amarandi awasasebenzi amadola asasebenzi. Idola ivele lebe lokhu lisele lisebenza. Ngokubona kwami kuvele nje kusiyaphela umnyaka. Abantu uyabuthi ungamqhubela irand alala akhethe ukuthatha ibond note.
Hello ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethe ecubungula izomnotho ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Win bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngokuswelakala kwemithi lokunye okuthiyeneyo ezibhedlela eZimbabwe osokusenza ukuthi abantu abaningi badinge uncedo enyangeni. Inyanga zithi ziyenelisa ukwelapha imikhuhlane enjenge-high blood pressure, imvukuzane lokunye okwelatshwa ngodokotela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga ekunhlanganiso yezinatha.
Izinyanga zazivele ziyisibhedlela sabantu kungakafiki abelungu beselatshwa yonke imikhuhlane engabe iselatshwa ezibhedlela lamuhla. Ngokuzwa kwamakhiwa sebesithi lokhu kwabantu abamnyama ukwelapha kungcolile kodwa-ke kusiza. Yikho kwenza ukuthi abantu bagudluke baye esilungwini kodwa-ke isintu siselapha yonke imikhuhlane engabe isebantwini. Abantu abaningi abakhala ngakho imikhuhlane yonale echukela, imikhuhlane yonale e-BP, imikhuhlane yonale emakhensa. Nxa umuntu eyinyanga njengoba nginje ayisime ngelaphayo kwelapha idlozi. Nxa umuntu ebuya kuthi ulanda idlozi alandi mina, yikho-ke idlozi ungazake ulinike isinqumo sokuthi lelapha lifike la. Yikho kuthiwa ngosiyazi nje uzama konke. Lokho kuthiwa ngabelungu ukuthi imithi yethu kayihluzwanga okudakayo. Imithi yethu kayila kucaca lokho abathi i-efficacy. Konke lokho thina sikuchiyela idlozi.
Ye, bakhona phela ababona ngazani amadlozi ngumoya ongazani kawungcwele. Kambe wena ukubona njani khonokho?
Macawe amaningi amanye atsho njalo. Kodwa ngibe sengisithi-ke mina ubaba ephila ngangimhlonipha, ubaba mkhulu ephila ngangimhlonipha, ukhokho wami ephila ngimhlonipha. Namhla laba abantu abasekho sengisithi ngosathane. Khonapho thina abantu yithi esiziyeyisayo.
Lo ke ngusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya ube khuluma lo Gibbs Dube ese ekwobulawayo. U Gibbs Dube uphinde njalo waxoxa lo doktela Annette Moyo.
Thina singeke sasekela ukuthi abantu baye ezinyangeni ngenxa yokuthi thina sikholelwa ku-science eseyathethwa yaphruvwa ukuthi indlela zokwelapha ezithile ziyasebenza. Ngakho nxa sizasebenzisa ke isintu sone singahlolwanga ukuthi sikhangelisiswe impela ukuthi siyasebenza esingakubiza sithi evidence base ayikho for ukuya ezinyangeni. Kodwa ngiyazisisa sibili ukuthi i-economic situation yethu icina iforce abanye abantu ukuthi bagcine sebekhangela ezinye iy'ndlela zokuthola ukwelatshwa.
Ye, pho manje sokunje kumele kwenziweni njengoba baya ezibhedlela akula maphilisi baye ngaphi ngaphi akula lutho. Inyanga ke zibese zibamelela khonapho pho ke kuthweni udokotela khonapho.
Angazi ngithemba ukuthi kungathiwani ngoba thina siyafisa sibili ukuthi siphathise abantu labathe sikhona ezibhedlela ukuthi siphathise abantu ngakho lokho okuncane esifanele sibasize ngakho. Kodwa kuzathola ukuthi esikhathini eziningi usizo lwakhona luba lulutshwane ngenxa ye-limitation yanelo yezimali. Engingaku-advise ebantwini ukuthi umuntu nxa ekwazi ukuthi ulo mkhuhlane wakhe kule mkhuhlane echronic enjengene-BP enjengeshukela enjenge-HIV esaziyo sokuukuthi angeke yelatshwe zinyanga efuna ukuthi umuntu ahlale enathe amaphilisi akhe esikhathi sonke. Amaphilisi afana lawo e-HIV ngamaphilisi achiphileyo uhulumende wapha abantu mahhala. Amaphilisi awe-BP labochukela amaningi akhona achiphile ukuthi umuntu nxa engaplana kuhle ahlele izinto zakhe uyakwanisa ukuthi azithengele umuthi wakhe inyanga lenyanga ngokuqhubeka kwempilo. Nokuthi nxa kuthe kwagulwa emunini abantu kabahlanganisa amakhanda abanenzisane.
Hello ke ngudokotela Annette Moyo obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ake sizwe njalo umfundisi uSense Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation exoxa njalo lo Gibbs Dube we Studio 7.
Abantu abaningi bagcina besiya kugqoko siyazi. Lokho kusifisela ngemuva ngoba uthi kade siku 2016 kumele ukuthi ngabe wonke umntwana wonke umuntu lo dokotela wakhe. Siyakhangela njalo ukuthi bona labo siyazi bakhona abakwanisi ukunika abantu imithi elungileyo. Kwezinye isikhathi siyabona sokusiba lo dubo lokuthiwa umuntu uthiwa imithi abaningi wafa umntwana kumbe sokwenzakale lokhu lalokhuyana.
Bengikhuluma lapha-ke lo siyazi uNgwenya wezinata esithi hayi bayanceda sibili kakhulu njengoba bephuphiswa nje bayenziwa ngamadlozi konke lokhu. Angazithi wena ungathini khonokho?
Labo uNgwenya labana siyazi bezinata badlela abantu izimali zabo. Ancho ivele ikhona eminye imithi yesintu eyazukayo ukuthi iyanceda abantu enjengabosihaqa ontolwane. Awudingakali ukuthi umuntu ahambe enyangeni ukuze uyethola isihaqa lentolwane. Le yimithi yinto umuntu angazigebhela imelaphe. Kuyaziwa lokuthi odokotela ngokwabo abahamba bayafunda bayakhuluma ebantwini ukuthi hayi ungathola isihaqa siyakunceda, ungathola intolwane enjani iyakunceda. Kodwa laba bona osiyazi bahle besenza ngani yinto ayitshelwe ngamadlozi kumbe into ezele ngaphi lokhuyana okunye ngamanga lokhuyana. Siyazi sibona ukuthi abantu bayachila abantu badlela izimali zabo.
Ye, ubekhuluma lapho uNgwenya sithi-ke bayenelisa ukuthi bayelaphe umkhuhlane wejukela umkhuhlane wemvukuzane lokunye nje kujiyeneyo singazi ukuthi lina nxa ukuthi selilo muntu ogulayo enkonzweni kabahambi yini besiyadinga uncedo enyangeni?
Hayi, thina abantu benkonzo abethu siyabathandazela enkonzweni bayafila abantu abaningi kumbe bale mkhuhlane ethukela kumbe kwezinye isikhathi kuyabe kuyimikhuhlane yabo-BP yabomama kumbe kule mkhuhlane emningi-ningi.
Hello ke ngumfundisi uSense Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla aphikisayo ayezombusazwe axwayiswe ukusekela umkhokheli munye hathi ukuba izihlephuhlephu. Iningi labantu bakobulawa elithi kaliboni lingena ezitaladeni ekutshengiseleni okwakusasa okukhankaselwe ngamabandla awenhlanganiso yenera. Inhlanganiso ye-International Federation for Human Rights isisole kakhulu ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngeChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.